So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakhethwa ngingasaguli kuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshela ukuthi ufuna i-corona uyabe ungawazi ukuthi uzophinda ugule futhi or ukugula lokwana kokugula kwakhona sekuphelile.
Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilichumi lasithupha 15,715,894.
Siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engakungaba lentathela izindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasotsha lamaseyo ukumthatha bemtshaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje.
Intathela izindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare lamhla. Kuwoza Friday kuliviki sileqembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2,124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu i-510 labulala abangamachumi phose amathathu i-28. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo leli gciwane eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 110,516. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 787,501 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lasithupha 16,697 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula ezine 446,082. Kubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale belalo sebeyizigidi phose ezilichumi lasithupha 15,715,894 labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula eziyisithupha 637,615 abasindekilo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,588,911 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Ukuqonga kwenani labathola igcikwane le-coronavirus sokubangele ukuthi abaningi ababengalesabi baqalise ukulimuka ukuthi impela likhona njalo liyabulala. Kumaviki amalutshwana asanda ukwedlula, umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opamchinguri Kashiri wamangalisa abanye ngokuthi igcikwane le-coronavirus lithunywe ukuzojezisa abamazwe angentshonalanga ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Lapha kwakuyisikhathi ilizwe lingakabi lo muntu olegcikwane leli. Kwathi ngokubhubha kukamnumzana Zororo Makamba, abantu baqala ukubona ukuthi impela likhona njalo liyeza. Kodwa abanye babelokhu bengani abakholwa ukuthi likhona. Kulezi nsuku sebebalutshwana abangakholwa ukuthi leli gcikwane likhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomunye owake watholakala elalo leli gcikwane kodwa osowasindayo, umnumzana Dennis Juru.
Ngachaya ngovalo, into eqala ukuthi ngachaya ngovalo kodwa kade ngingasaguli ngoba ngathestwa ngingasaguli. So of course akuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshela ukuthi usine-corona unayo i-corona uyabe ungawazi ukuthi uzophinda ugule futhi ogula lokwana kokugula kwakhona ekuphelile. Of course ngachaya ngovalo plus kunapho sometimes ukuzwa kungani uyagula futhi ungazwa kungani uyahlehlela uyazi ukuthi ye corona leya maybe sayifuna ukungibulala njani njani. So ngathi kunjalo.
Manje wathi usubonile ukuthi ulalo leli gcikwane imuli wayitshela njani?
Imuli uyathi ngathi ngithetha ingakathola ama-results vele ngangena ku-isolation. So bona kade sebewazi vele ukuthi ama-chances okuthi nibe positive akhona. So bese ngihlala ngingedwa kurumu yami. So akuzange kube ne-problem kakhulu.
Ungatshelani abalaleli ngegcikwane leli ukuthi limemethe kanjani? Ungomunye yini ongakholwa ukubana limemethe kalula?
Ya, into engayikhulumayo ukuthi abantu kufanele bafake ama-mask, kufanele abantu bafake ama-mask always kukulana ukuthi ulesihlobo unobani, kufanele abantu bafake ama-mask ngoba igciwane leli alinani ukuthi yisihlobo sakho or isithandwa sakho, ubhuti wakho, umngane wakho, yini yakho. Kufanele ufake i-mask kungelani ngokuthi unobani eceleni.
Lo ngumnumzana Dennis Juru. Ongomunye owasinda kugcikwane le-coronavirus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kumele isibhedlela se-Ekusileni siqhatshe abongi labodokotela abavela emhlubulweni weMandebeleni. Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqalisa ukuqhatsha ngeviki ezayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ekupheleni kwayona le inyanga. Njalo sizabe sisamukela abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19. Silembheda enelisa ukuba lezigulane ezingamakhulu amabili lengxenye i-250. Ngalokho ukhangelelwe ukuqhatshwa abongi labodokotela abangaphezu kwamachumi ayisichiyagalolunye i-95. Umqondisi wesibhedlela seyekusileni uDokotela Absalom Dube wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 mayelana lokuqala ukuqhatsha, kodwa utshele iphephandaba le-Chronicle ukuba uhulumende usebaphile imvumo yokuba baqhatshe abantu lapho kulungiselelwa ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo obencedisa abantu bakuleli dolobha ukuba bathumeze amaphepha abo okudinga indawo yokufundela ukuba ngabongi uthi isibhedlela seyekusileni kumele siqhatshe izakhamuzi zemhlubulweni esikiso.
Sikhangelela ukuthi nxa ekusileni vulwa ithathe abantwana abakoBulawayo. Siyazi ukuthi esikhathi esidlileyo sibonile kusiba lokungabanjwa kuhle kwezinto ekuqhatsheni lapha. Sibone abantu bezofundela ubongikazi ngolanyakenye ngo-Okthoba, sibala abantwana abangu-4 kuphela empilo abalapha, kuyinto vele umele ilungise. So akudingakala ukuthi sibuzane ekusileni ukuthi kumele iqhathe abantwana abangakho, kudingakala ama-locals.
Unkosikazi Faith Ndazi ongumongi engaqhatshwanga uthi ukhangelele ukuba athole umsebenzi.
Njengabantu bakoBulawayo sikhangele lathi ukuthi ekusileni mayivula lathi sikwazi ukuthi sithole imisebenzi. Sesize sisebenze emazweni angaphandle and I'm hoping ukuthi since kuzophuma ama vacancies ekusileni lami ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi khona.
Sekwedlule inyanga egcweleyo abongi bekhalale umsebenzi besithi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Unkosikazi Alice Gumede oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona elizweni uzenza ukuba abongi abangela misebenzi bafake impilo zabo engozini ngoba bezama ukuziphilisa.
Nxa sikhangele khathesi abongi baku-strike ngoba imali yabo ayisathengi lutho, kodwa nxa sekuphume ama-vacancy ekusileni laba abangela msebenzi sebezahamba kuphela ukuthi bayaqhatshwa ngoba bezama ukuthi labo baziphilise bengasakhangela ukuthi kakhulu bafaka impilo zabo engozini. Sibonile lapha empilo ama-students amaningi abanjwe ligcikwane leli le-corona ngokuswelakala kwe-PPE. Umuntu ongaqhashwanga kakhangeli imali akufunayo ngumsebenzi, so iningi lizagijimela ukuyaqhashwa nje.
Umnumzana Thando Lwenkosi Moyo, isikhulumeli somanyano we-IM foBulawayo against COVID-19, iqembu labantu abaphathisa ekulungiseleleni isibhedlela seyekusileni, uchasisa isibanga asebekiso.
Ngathi sesihambe ibanga elide sikhankasela ukuthola imibheda, imithi lakho konke nje okudingakalayo ukuze isibhedlela sekusileni sivulwe. Nathi kuyona le iviki nje sithole ama mattress alikhulu evela e Hindu Society. Ke emavikini adlulileyo sithole njalo imali engange $1,550 ivela esokuyinhlanganiso yabantu abaselizweni laseKenya. Sithole njalo i-$1,500 ivela eMiracle Missions, kuyimali yokuthenga impahla yokuvikela amadokotela lamanesi. Lokhu ke sikubona kuyimizamo edonsela amaduzane ukuvula kwesibhedlela lesi.
Isibhedlela seyekusileni sizabe sivula okokuqala lapho sisamukela izigulane ezile gcikwane le-coronavirus. Okwakhathesi singakaze sivule isibhedlela sikahulumende ese-United Bulawayo Hospital yiso esamukela izigulane lezi, kuthi esempilo sikhangela eminye imikhuhlane. Isibhedlela seyekusileni lese-Thorngrove yizo ezazivele zilungiselelwe ukwamukela abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokho ezingakalungi njalo inani labantu abagulayo liyaliqansa okwamagama koBulawayo. Kukanti le ndawo ezifikela abantu abavela kwamanye amazwe sezigcwala okufaka impilo zabo engozini ngoba behlala beminyezelene. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwale iviki namhlanje walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya ngumantshi umnumzana Ngoni Nduna weHarare. Ngakho ke uzaqhubeka ivalelwe aze ephindele emthethwandaba mhlaka 7 kuNcwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umtshutshisi uWhisper Mabhawudi ethe akumelanga aphiwe leli thuba uChingono ngoba engasoke azilandele iziqondiso zebail okuvezwayo ukuba uhluphane lamapholisa lapho embopha emzini wakhe eChisipit. Lokhu kuza ngemva kokuba umnumzana Jacob Ngarivume, omunye wababotshwe sikhathi sinye laye okhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, onguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela ohlelwe ukwenziwa mhlaka 31 kuyona le inyanga we-31st July movement, laye eyalelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uhle wakubeka sobala ukuba sebekhweza emthethwandaba we-High Court lolu daba bephikisa isinqumo lesi. UChingono loNgarivume ababotshwe ngomvulo betheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba esacathulayo eye-Young Journalist Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende upha umbono wakhe.
Le into esesiyijayelele, siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engakungaba lentatheli zindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo, uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasosha lamaseyo ukumthatha bemchaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje engaphindi ekwenza. Lokhu esiwubonayo osokusenzakala endabeni kaHopewell Chingono yikuthi bazama ukuthi engabi lokhu ebhala lokhu ade ukubhala, especially ku-Twitter ngabo bona, especially amalunga awezanu-PF lathi wona bayenza okobugwelegwele.
UMunende uthi isizathu esikhulu sokubopha abasola uhulumende abanjengoHopewell loNgarivume yimizamo yokwethusela uZulu ongafisa ukuphatheka ekutshengiseleni kuka-31 Ntulikazi.
Njalo abafuni ukuthi kube le demonstration le ofuze ibe khona mhlaka-31. UHopho akwenzwa yi-state yikwethusela kuphela, kasoze agwetshwe lo bethi sebemvaleli, hayi bazamchiya lapha basamethusela kuphela. Okuzalandela ukuthi bengabona engethukanga yena ngokwakhe, sizabona sebemchaya phambili la, sibone sebengani sebebulala izinto zakhe, sebemlanda kwezinye indawo. Sesikujwayele lokho, yiZimbabwe sesijwayele nale.
Ngakolunye udaba olufanayo obelusemthethwandaba, umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba laye ulincitshiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UGomba wetheswa umlando wokusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngendlela engayisiyo kanye lemisebenzi yenkohlakalo kwezokuthengiswa kwendawo zokwakha amastands. Amagqwetha kaGomba kungu-Professor Lovemore Maduku encedisana lomnumzana Harrison Nkomo. Uchingono yena ummelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eye Zimbabwe Lawyers for Human Rights Setelechara, unkosikazi Beatrice Mthethwa, Douglas Coulthard lo Gift Mtisi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli zindaba kanye lozulu jikelele ezwekazi le-Afrika lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika sebelobele umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa ukuba angenele kudaba lokubotshwa lokuhlukunyezwa kukaWopwell lezinye intatheli zindaba okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uhulumende uthi akekho ongaphezu komthetho bezabotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso etshotshozela udlakela loba ukwephula iziqondiso ze-lockdown ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19. Lokhu kufakazwa imibiko eqhubeka ikhitshwa iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF ezigoqela umabhalane wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa labanye abakubeka sobala embikweni yabo abayiloba enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ezinjenge-Twitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 lakwu 15775 kilohertz, lapho esiyabe siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo alenelisi kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump usemise isigaba somhlangano omkhulu we-convention webandla lakhe lama-Republicans obumele wenzelwe esigabeni se-Florida ngenxa yokuqansa kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kumaviki asanda kwedlula kuleso sigaba. Lo mhlangano usuzakwenzelwa esigabeni se-North Carolina kuphela. Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo wazise ukubana inkulumo lele China zokuzama ukuthuthukisa ubudlelwane bamazwe amabili sezehlule ngemva kokuvalwa kwesigodlo seMelika edolobheni le-Chengdu ngele-China. UPompeo ubikwa ebelohambo lokwethekelela isigodlo sesiphala solwazi sowake waba ngumongameli wele-Melika ese-Richard Nixon Presidential Library esesigabeni se-California khonapha eMelika ukuya kwethula lumbiko, njengoba uPresident Richard Nixon kunguye owayekhuthaza ukuthuthukiswa kobudlelwane bele-China lele-Melika. Owake waba ngumongameli wele-Tanzania umnumzana Benjamin Mkapa akasekho. UMkapa ubhobhele esibhedlela se-Dar es Salaam lapho akade selatshwa khona. UMoyi waba ngumongameli wesithathu ngemva kokuthola uzibuse kwalelo lizwe, wabusa kusukisela ngomnyaka ka-1995 kusiya ngo-2005 lapho anikeza khona intambo zombuso kumongameli Jakaya Kikwete. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isimangalele iKhansile yakoBulawayo emthethwandaba udaba lwamanzi angahlanzekanga eluveve kuleli dolobho awabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo owabulala abantu abedlula ithumi lantathu kunyanga ezedluleyo. Inhlanganiso le isanda ukukhweza udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuguqula amabizo ezitalada zakoBulawayo ngezizathu ezichiyeneyo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Izakhamizi bangena ezikweledeni eziningi abayebeze ezokuthi bahambe ezibhedlela siyakwazi khonokho, abanye njalo bayatsho labo ukuthi kwenzakele kwaba lezimfa bangena ezikweledeni eziningi enxa yezimfa. Ngokunjalo izakhamizi zenezo ezi-affected ziyabe zazikhangelelile ngcembe zikhangelele ukuthi aluba khona ezakubhadalwayo ngenxa yohlupho olwaba khona, at least nxa zingancedisa ukuthi ziphathiseke kungazinceda. So ke izakhamizi kose zithe hhayi, njengoba lolu daba kungathi lokhu liyindaba egudwini lungaphumi kakahle, kungcono ke zizame ukuba naziye emthethweni ziyebonisana umthetho ubancedisa ukuthi kambe lolu hlupho lungamiswa njani. Ngoba abanye bekhuluma indlela eziningi, sabi thina njengabantu abamele izakhamizi kule ndlela eziningi ezazikhulunywa ngabantu abanye befuna ukuthi hhayi kungena emgwaqweni kuyedemonstrata kuba ngumsindo, sathi hhayi umsindo asoze usiphathise. Nxa kuyikuthi njengoba izakhamizi zingasuthisekanga asenze izinto ngomthetho, kuyikho abantu basemthethweni. Sibona ungathi emthethweni labo uzaphuma khona kuhle ukuthi indaba leyi imiswa njani kumbe iphetha njani.
Ikhansili ingenelisa yini ukuthola indleko zokunika zonke izakhamizi ezathinteka kulolu daba, njengoba sibona vele ukuthi ayila mali?
Well, siyakwazi ukuthi eZimbabwe imali vele iyahlupha, akula muntu olayo. Lezakhamizi ezifananalo azungananzelela imali eyazilayo. Kodwa ngenxa yokuthi phela zangena la zendlekweni ezithile zibhadala ama-medication, zangena endlekweni ezithile lazo ziqhubeka zidinga imali zokubana ziyebeka abanye abedlula izihlobo zabo, sezidinga ukuthi engxenye zincediseke la. Njalo izakhamizi ziyakukhola ukuthi inhlangano enjengabo-City Council zenezezinje ziyakukhola ukuthi kungaba le-funding okuthiwa i-insurance normal i-council engaba la ukuthi nxa ukuthi i-council ithwala ukuthi phose uhlupho olwaba khona olokuthi abantu bagule kumba abantu bafe imbangela kungenxa yamanzi, izakhamizi ziyakukhola ukuthi zingancediseka ikakhulu khonabo ngemali ye-insurance.
Kulo daba njalo lwezitalada zakoBulawayo olusemthethwandaba,
well, okuliqiniso yikuthi indaba yamabizo la alethwa nguhulumende, thina njengezakhamizi lawo mabizo asobajabulele. Isizathu esokuqala yikuthi sidinga indlela okubanjwe ngayo lindaba. Ungaba le-Urban Councils Act iyacaca ukuthi into enkulu okufanele iyenziwe nguhulumende, akuzange kube le-consultation eyenziwayo nocouncil. Kungani sitsho njalo? Yikubona i-council yenza isinqumo okuthiwa i-council resolution layo, futhi i-council yaphuma la mabizo. Izakhamizi yayizabuya kithi izakhamizi zosiconsult ukuthi nisokulo daba olunje lathi sibe le-input. Kodwa lokhu akwenziwanga, imigwaqo ifile ayiqedakali ukuthi kuyini khathi esile ndaba ze-COVID-19 okufanele zigijinyiswe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekoBulawayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lamajaha asakhulayo adabuka enkulumane koBulawayo abazibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Asizweni bexoxa lomsakaze weStudio 7 uEzra Jesus Band.
Leli qembu lijabulelwa ngabantu abaningi kakhulu abasakhulayo, njalo licula imidumo etshiyeneyo. Likhokhelwa ngu-Ashbold Mumba Maro, yena owafunda eMtshane Primary School laseMandwande Secondary School, ngemva kwalokho wangena kwezomculo.
Into zokucula ngo-2011 ngize ngaqala ukurekhoda 2013 semvakatshele eHarare, ngachesana lo mutshomi nje sachesana nje sakusoma sathola ukuyarekhoda kolapho engibone khona into le esenye engayenza lami. Yikho ukubuya kwami koBulawayo 2014 sengizozama ukuthi hayi no, kubo bonke abafowethu engangidlala nabo sasile team esasihamba layo kuthiwa yi-Four Cousins, ngabuya sengisithi hayi no bafowethu asizameni umusic.
Iqembu laqala lisaziwa ngokuthi i-Four Cousins lase liguqula igama. Sibuze u-Ashbold ukuthi pho kungani bacabanga ukuguqula leli gama.
Thina sisuka on the western side eNkulumane ekhosazibiza ngokuthi Western Cousins. Sile album elilodwa esilalo manje salikhipha last year ngo-December 2019, the single track elilodwa salikhipha ngo-February. I-album baliyamukela abantu, baliyamukele kakhulu. Inkinga esuke yabakhona ngesikhathi sesikhalela ukuthi April sifuna ukumaketha i-album, sasifuna ukumaketha ngonye uhlobo olutsheniyo, but kwasuka kwabuya sesifo se-corona.
Ijova labantu western, labantu western.
Ukwenza sihlabele umculo esiwuhlabelayo si-inspire izinto ezenzakale elokishini, and njengabantu kade bengabantu be-fashion singahlabeli, sihlulekile ukuthi sibuye le-genre le-1, so sibuye sihlezi kuma-genre amaningi.
Manje phela njengeqembu kumele lazi lapho elimi khona kwezomculo ukuze lidume phela kakhulu.
Ngalapha singaba best khona, lapha sizazibona si-good khona. Sokudependa ngabantu ukuthi bayamukela kanjani umculo wethu, and abantu ama-advisor abuye si-team. So silala phe sidinga khona ukuthi hayi sifuna ukuhlabela lokho. Okwamanje sisangena nje wonke ama-genre. Project esilawo sisebenza le Shakers Records, sisebenza le Sedi, it's an NGO company, sisebenza le DJ Khulu, le DJ Cooperman, ngibe ngisebenza le Victory Yanqoba, lalamanya nje amanye amaqembu nje amanye ahlukeneyo nje ambalwa, just to mention a few.
Isikhathi sesidlo kumangoni, ungathini kubalaleli ngamafithane?
Singathole usekelo olupheleleyo, and not just support but ama-advice, izinto ezinjalo. Siyazisebenza, asila manager, but esikudingayo from kina abalaleli support. And then music wethu bengawuthola ku-Reverb Nation, lonke i-album lesingu kukhona, but kodwa sininini siyalijikela i-album lonke kuyo wonke ama-social media platforms. Sikhona ku-Facebook at Western Cousins Empire, sibuye futhi sibe khona ku-Twitter at Western Cousins.
Western Cousins ngabafana abekasi enkosi kodwa sethunqa kobulawayo ebesila bokuhlelo waza waza Friday ngomthumo wabo ohlakazayo belasonto emnandi kini lonke liphephe emkhuhlaneni khona ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uthando lweqiniso lufana lokubona isibopho. Few of us have ever seen much.
Mina
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Intatheli zindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kuwoza Friday besile qembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.